Uyisika disendaba ku VOA indebele.
Livuka njani sulukanda bamthwakazi omuhle lapho elingali khona igama lami ngu Chris Gande ngilamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 19 ngwabakazi endabeni zethu lamhlanje ibandla le MDC lithi lizaqhubeka ngohlelo lokutshengisela lamhla kobulawayo lanqa umthethwandaba usithi liyeke
abalandeli bebandla ukuthi be buye kutshengisele ngokuthula singabulali iproperty yabanye abantu.
Isigodlo senkosi uBulelani loBhengula Khumalo sithi induna uNdiweni bekungamelanga abotshwe ngoba wayesemsebenzini aze afake isinqumo.
Akulungise isinqumo asithathayo nxa sibonakala sihonge emthethweni kodwa yena asale ngaphandle ikwethusho.
Kuqhamuke udlakela emdlalweni wenguqu phakathi kweqembu leDynamos leLewange edolobheni leLewange.
Isupport omunye weDynamos ongene egrounding laphanya ekhanya ecela isiqembu egedinge esipangani.
Intengo yamafutha ezimota isikhwelile njalo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa abikwa ethembise ukuvimba ukutshengisela uqoqweli bandla leMDC kobulawayo lamhlanje. Amapolisa abikwa itshele intatheli zindaba zephephandaba lobulembe lezimlive.com ukuthi abavumele ukutshengisela lokhu ngoba abavumelanga ukuthi batshengisele ngoba besesabela ukuthi kungaqhamuka udlakela. Pambilini kwalumbiko umthethwandaba ubikwa ulahleleka China isicelo senhlanganiso ezine ezithi iConfederation of Zimbabwe Retailers Association, iBulawayo United Residents Association, iBura, iApostolic Christian Council of Zimbabwe, leyabacholi bamabele eGrain Millers Association of Zimbabwe, esokuthi kungatshengiselwa edolobheni lakobulawayo ngoba kungawonakala impahla lokuphazamisa ibhizimusi. Ngolwesihlanu olunye njalo uhlelo olufanayo kade luqoqwa libandla leMDC luchithwe ngamapholisa achaya abantu kwabuhlungu ngemva kokuba umthethwandaba uthe leli bandla lingatshengiseli kusatshelwa ukuthi kungaqhamuka udlakela. Kodwa abalwela ilungelo likaZulu bayalisola lelinyathelo besithi uZulu ulelungelo lokutshengisela ngokuthula phansi kwesekelo sombuso welizwe. Phambilini kwakutshengisela obekukhangelelwe kobulawayo lamhlanje, amapholisa abophe umgcini sihlalo webandla unkosazana Thabita Khumalo lezinye iziphathamandla zebandla ezihlanu kobulawayo zikhankasela ukuthi uZulu atshengisele ngobunengi. Sikhuluma nje akwazakali ukuthi isimo sabo sinjani ngoba amapholisa ayesala ukuthi babonwe langamagqwetha kumbe izihlobo labangane. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa saqala ngokumbuza ukuthi bazaqhubeka ngokutshengisela na khona kulembiko ethi amapholisa awasoze abavumele.
Mina angayiboni imali leyo, mina ngibuze emsakazweni khona ukuthi kule mali yamapholisa esalisayo ukuthi senze umsebenzi wethu wokutshengisela.
Manje lixwayisani abalandeli bebandla labanye kade besithi bayatshengisela.
Abalandeli bebandla ukuthi bebuye kutshengisele ngokuthula singabulali iproperty yabanye abantu sizenzele izinto zethu sithule. Kungelada kela
phakathi.
Sizwa kuthiwa inkokheli yebandla ebotshiweyo ebalisa umgcini sihlalo unkosazana Thabita Khumalo izaba imiswe emthethwandaba. Manje lizayenza njani ngakhonoku? Bakhona yini abazohamba ukuyamsekela?
Ye, bakhona abaningi sibili abayahamba ekuseni. Bambona ani khonokho kuzakwenza ukuthi inhlelo zethu zingaqhubeki kuhle ngoba phela uMakhumalo umuntu othandwa abantu abaningi.
Manje njengoba sisizwa kuthiwa kugcwele amapholisa indawana yonke, abantu abesabi na ukuthi bazatshaywa njengalokho sikubone kusenzakala eHarare?
Ngibona ngani into yonke izaqhubeka kuhle.
Labo ababotshiweyo khona ngapho koBulawayo, sizwa kuthiwa amapholisa ayala ukuthi libabone, selikelezwa na ukuthi bakusimo bani?
Ngazi mfowethu, khonapho vele into enzima kakhulu ngoba sizamile ekuseni basalela sazama ntambama basikotsha, so asikwazi ukuthi bayahlukuluzwa yini, ukuthi bathole ukudla okuhle yini, ukuthi bahlale endaweni enhlanzekileyo yini. Vele sisebunyameni, ngikhuluma isikhathi samanje, yazi vele kunzima, wonke umuntu uphathekile ngale ndaba.
Njengoba usitsho wena ukubana lizatshengisela ngosuku lwalamhlanje, ubona ungani baningi yini abazwileyo imbiko naleyi ukuthi kuyatshengiselwa? Ngoba sithole eminye imbiko eminingi, abantu besibuza ukuthi kanti vele kuhamba njani.
Ngibona ngani enye imbiko ebiphuma kumagroup e-WhatsApp le-Facebook, ibe imbiko ekuzama ukuphazamisa inhlelo zethu. Kuleyo mbiko ophumileyo othi khona thina sinqotshiwe kumthethwandaba, kwakutshengisa ukuthi umbiko lo vele ngowamanga, akulaqinisa khonapho ngokuzama ukuthi uphazamise uZulu. Kukhona futhi umbiko owabantu abazenza bona abakomthwakazi, bona bengaso wamthwakazi, kuwumbiko vele ozama ukuthi kudale ukuthi kube lengxabano phakathi kwabantu abasekela ibandla le-MTC labantu abasekela ibandla lemthwakazi.
Hello-ke, ngumnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonale koBulawayo. Njengoba-ke lizwile ukubana ibandla le-MDC lithi kuzaqhubekela phambili ukutshengisela lokhu obekukhangelelwe, silomunye ohlala koBulawayo, isakhamuzi sakoBulawayo, umnumzana Raymond Phiri. Sithe sizwe ukuthi kunjani-ke khona ngapho koBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo, mnumzana Phiri.
Salibonani baba Msikande, thina siyaphila ngapha.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani ekuseni kanje sikhangelela ukutshengisela lo?
Kathesi yinje ngilangise esizinda lapho okujwayele ukuba khona lama-demonstrations amaningi, but kukhanya i-transport ayikho. Kuhamba amabhasi nalawa awabo amakhulu nala e-1-1, abaningi bamile emathareni lapho abahamba emsebenzini. Kukhanya ngani abaningi bakhe bathi kuhlobe yi-stay away nxa ngikhangele la.
Manje izitolo zona emalokishini kona kunjani? Bayathengisa abantu kumbe izitolo lazo zivaliwe?
Izitolo azikavulwa okwakhathesi, ngikhuluma kakhathesi sizinda ngoba bekudlula amapholisa namasoja lapha epatrola ethareni yonke indawo lapha, kumbe ngenxa yokufuna ukwethusela abantu kumbe bazama ukwenzani. Kodwa khanya ngani into wangikhona ngabantu angani sebe-desperate.
Bona amasocha khona abebonakala la khona ngapha emalokishini?
Ye, bemaningi kakhulu, bemaningi. Bekungani sokuyimpi sibili. Ubona sibili ama-trucks, sibili amathathu, ihambe landelana kancane kancane. Vele hawu, singajayeleki kwinto kwangikhona. Vele kusabisa vele ukuthi khona sama ukuthi khona ngxe sokuyimpi, sokuyini. Kodwa abantu befuna ukuzidemonstrate-la peacefully, but lokhu ufuna ukwethusela abakhe nje.
Ngokubona kwakho, ubona ungani kuzatshengiselwa yini kumbe abantu bazahle bazihlalele ezindlini?
Ngokubona kwami ngibona ngani akuseze kutshengisele, ngibona ngani abantu bazazihlalela ezindlini ngoba ipresence yamapolisa lamasoja iningi kakhulu. Ngoba abantu sibesaba okwenzakalayo eHarare, and ngibona ngani vele bengayenza khonoko ukuthi bezihlalele, bengayi emsebenzini, ngaba kumedile futhi.
Hayi, sibongile kakhulu mnumzana, silethemba uzahlala ungangene engozini.
Ya, sikhamilele khona ukuthi siyozikhiyela ezindlini kathesi, ngoba lokhu kuyizinto okwenzakalayo lapha kujwayelekile lokhu.
Hayi, siyabonga kakhulu mnumzana.
Ukutshengisela mina ngibona ngani bakona akusoze kusincede lutho, akutshintshi lutho, akusoze kwenza ukuthi yona umkhono wami uhluvuke kusasa usuqondile usuride. Instead iyasibuthela emuva kakhulu. Into kumele abantu bayinanzelele ukuthi ukuthi umkhono wami uvuke kumele kube nezinto ezisapota ukuthi umkhono wami nalowo usebenze. And izinto ezisapota zalezi kakhulu kakhulu yikuthula, angithi yi-environment ekufunakalayo kakhulu kuhle ukuthi sibe uthi anyone ngabe ufuna ukufaka imali yakhe, kangeke wafaka imali yakhe endaweni lapho okungani vele kulokungumoya kodlame, kulokungumoya kokuvukela. Umuntu wonke uyesaba ukufaka imali yakhe endaweni enjalo. So nxa sikhala sithi kona yena umkhono ufile ubaba omnyanga lowo upresident kakalungisa umkhonomi, uzawulungisa njani umkhonomi ona lowo thina siloko sifaka izinto ezibangela ukuthi kona umkhonomi ungalungiseki? Ngoba ezilokezi kulo dlame lolo umkhono mungeke walungiseke, ngoba akula muntu ozafuna uzosebenza kwelakithi nxa ebona izinto zinje. Kumele sisebenze ndawonye. Ngoba lokho kwenzakalayo lapha esiyimfowethu kufana lo muntu ozama ukuthatha unyathelo ukuthi ukuhamba, mina bese mbamba unyawo lakhe ngilibambe ngamandla sikebizona ngeke wehlulele ukuphunyuka khonapho. Uzahamba njani lo muntu? Uyabe lokho emile ndawonye. Yikho konoko okufanayo okwenziwa ibandla le-MDC lakhesi, libambe unyawo lukahulumende, uhulumende zama ukuhamba njelo lungiso lona lantu labamba unyawo ngamandla sibili ngodlakela sibili abantwana. Umhulumende wehluleka ukuthi yona aphunyule ahambe alungise umkhonomi.
Ye, kodwa babuchuma labo abafuna ukutshengisela bathi isisekelo sombuso welizwe siyabavumela ukubana nqabe khonona bangene ezitaladeni batshengisele ngokuthula. Wena uthini ngakho?
Isisekelo sombuso siyavuma sibili and asikwani khonokwana. Kodwa-ke isisekelo sombuso nxa sivuma siyakhomela khona lilungelo lomuntu ukuthi atshengisele. Kodwa phela kulelilungelo lomuntu omunye lwana esesikhohlwa ngaye ukuthi yena umi njani, ngoba yena ilungelo lakhe lelana seliminyazele lilungela elikalo ofuna ukutshengisela. Sesikubonile emuva nga kusenzakala ngoJanuwari kwenzakele, ngo-August kwenzakele, sabona sicuma silahlekelwa zimpilo zabafowethu zabodadewethu, sabona silahlekelwa izimota, salahlekelwa izitolo lapha emalokishini, izitolo ezingasasebenzi ngenxa yaerovin elilungele lomunye umuntu eseliqine selilimaza ilungelo lomunye umuntu yantabo. So isisekelo siyavuma ukuthi bona abantu batshengisele, kodwa lelilungelo lomunye umuntu bana, ngoba hata bantini into engamelangathi ngaziphambanisi kuthi ona singacawula umuntu wonke usesapoti i-MDC. Bakhona abanye abangakasapoti i-MDC abakuzamitef, abanye futhi abangekho bot i-MDC ngokuzamitef, abalelungelo labo la iyafuna ukuthi ona avuke kusasa akade uchova ahambe ayebambabamba into azenzayo, ngoba abantu abaningi bayazisebenza phela. So wena nxa usumvalela usuthisha amathaya usufaka amatheni emgwaqweni ongahambi, kanti abantu wena usulimaza ilungelo lalowo muntu lo yena obengafuni ukwenza wena okufunayo. Ngakho kwenza ungaphambanisa ngelungelo lomunye umuntu abe siyazwisisa abe iproblem yalapha laba ilungelo labo bafuna libe yilo lodwa elaziwayo abanye engaziwa, akusebenzi njalo.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma owake wamela ibandla leZANU-P F edalele ephalamende koBulawayo, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Ihofisi yedale lenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo ithi unduna uNdiweni bekungamelanga athoniswe ngesinqumo asithathayo esabangela ukuthi abotshwe, kodwa ukuthi isinqumo sibe yiso esiba ludaba oluthoniswayo. Ihofisi le yethule umbiko okhuthaza iziphathamandla zikahulumende ukuthi zikhulule uNdiweni nxa kulensolo ngesinqumo asithathayo sihlaziwe andubana kuthathwa amanyathelo afana lalawo athathwa nxa uManji kumbe uMahluli ephosise ekuthoniseni lokwethula isinqumo, hathi ukumbopha. Isikhulumeli sehofisi le umnumzana efidlela Ncube utshele iStudio 7 ukuthi basebenzelana lamagqwetha kaNdiweni ukuthi akhululwe.
Sithi thina ukubotshwa kwenduna kakuqondanga. Induna umsebenzi ekade wenza ibingawenzi ingunhlanhla Ndiweni, ibiwenza iyinduna unhlanhla Ndiweni, okutho ukuthi ubesemsebenzini ubegweba esemsebenzini. Nxa kukhona okungathabisa abantu kumele kudluliselwe enkantolweni elandelayo. Nxa kukhona okunye okungahambi kahle kulungiswa ngendlela efaneleyo, hhayi ngokufaka ujaji, ngokuba nxa kade hlezi esihlalweni sakhe kube ngalolo suku bengumanzi ngalolo suku. Ngakho-ke kumele kwenziwe ngendlela vele okwenziwa ngakhona, singabophi abantu abagweba besenza lokho okufaneleyo ngokwemithetho yamasiko ngokwazi kwabo.
Kanti pho manje udaba lokuthi wayesetshisa impahla lakho wayekwenza na emthethweni wokuba induna?
Izingomo zakhaya ezithatha zonke wayezithatha eyinduna. Lokho kuqakathekile ukuthi sikuzwise ukuthi angabe esileke okungakanani nxa ngabe ungujaji izingomo kukhona ukuthi mhlawumbe umajistrate we-High Court kuyabe lokho kuqansa kanjalo, abanye balungise lapho ngabe wehluleke khona kumbe uphambanise khona. Kodwa-ke kubongo ukuthi kwenza ubugebengu ngokuphathelene le mpahla leziyana ngokwehlula ukuphathisiko ngendlela efaneleyo. Kodwa kuthiwe nje wabhidliza impahla, kodwa nxa wayebhidliza impahla kufana kunye lokutshisa kumbe ukwenzani. Nxa wayecabanga ukuthi kuvunyelwe esikweni kumele kulungiswe e-Magistrate Court, hhayi ngokuthonisisa yena kodwa ngokuthonisa indaba yokuthi bekufanele yini kwenziwe lokho. Nxa kungafanelanga isinqumo sakhe senziwe lokho okuthiwa ngesiNgisi set aside, ibekwe eceleni kube sekufakwa leso esinye ababesibona laba abaphezu kwakho ukuqondile. Okungavunyelwayo okungakuhlanga nje asike sithi kuse-Magistrate Court athathe isinqumo. Kuyakuthatha izinqumo khona lapha kuthiwe e-Court Order ukuthi kudilizwe izindlu, siyakubona njalo nje kusenzeka. Ungakhala ukhale ngempela kodwa aphila kukhothi elandelayo, hhayi ukuthi abotshwe nayimphehleni yena uMagistrate yona leyo kumkati yikho kuphelisana ngakho. Kude kungafanelanga kwenzeke nangabe kulento ezinye ababe umuntu ekhala kulelungelo lokuthi adlulele kwenye inkantolo kuvikelwe ilungelo lakhe lelo abe khala ngalo.
Manje sinqumo bani lina elizasithatha njengedala eliqakathekileyo lenkosi?
Isinqumo esithathwa yisona leso ukuthi kula amagqwetha enduna sincedisana lawo adlulisele lolu daba njengoba sixoxa kanje ukuthi baphikisane lesinqumo esingathi thina yisigwebo sikamanje Magistrate ukuthi athi yena induna ibe necala lapha kuya igwebe nyaka emibili ukuthi iyehlala esitokisini. Sithi konke khona lokho kumele kulungiswe ngendlela yomthetho. Sakunanzelela ukuthi lathi sithe kakulungiswe ngendlela yomthetho. Lalo ongabe wonakalelwa ulamalungelo, kumele kuzwisiseke ukuthi kasisho ukuthi kanamalungelo. Ulamalungelo nxa wayebona ukuthi induna lapha kayenzanga kahle, into eqakathekileyo ukuthi aye e-court alandelayo. I-court elandela i-community court kumbe i-customary court Magistrate lapho khalaza khona kuthi kuthiwa isinqumo senduna hhayi kasimanga kahle sibekwe eceleni, hhayi ukuthi yona induna ngokwayo ibisisiba yiyo ejeziswayo. Sakulungiswe isinqumo asithathayo nxa sibonakala sihonge emthethweni kodwa yena asale ngaphandle.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube isikhulumeli sehofisi yenkosi uBulelani loBhengula Khumalo ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Inhlanganiso yezembiko esite ithi ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority solukhweze njalo intengo yamafutha ezimota yayafika ku-$9.12 ilitha linye. Ngeviki edluleyo intengo le ikhweziwe njalo. Iphephandaba leSunday News lithi umphathintambo wezenzakala elizweni umnumzana Kane Matema usethembise uZulu ukuthi kuza kuba lokuthula elizweni ngoba amapholisa esefakwe ilizwe lonke jikelele ukwenqabela abafuna ukutshengisela. Okwamanje ke balaleli sengidedela emuva ngilichiya lilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Salbona nibasakazi beStudio 7. ngicela ungibalele yami ngimsakazi ombono nanko. Yazi ukuthi kulusizi kakhulu, kubuhlungu kakhulu, ikakhulu kithi abantwana bakamthwakazi udaba lwenduna yethu uNdiweni. Nxa uzibuza ukuthi kanti uNdiweni ubotshelwani, uNdiweni ubotshelweze lizwe hatshe ezokuthi uchithize umuzi womuntu. Kambe umsebenzi wezinduna kusukisela kusabusorobert Mgabe lanxa kusakusamakhiwa, umsebenzi wezinduna kade kuyini? Umsebenzi wezinduna ngokukhakela izigaba, phonxa ukhangela izigaba lamacala ezigaba lekuhlalisana kwabantu, induna lenduna ikhangela abantu bayo khona apha esigabeni sayo kusukisela zibekwa kumzilikazi. Namhlanje nxa induna sokuthiwa zibotshulwa ukuthi yindaba etholisa amacala esigaba sakhe, kambe amacala esigaba sokufuze athwale ayezinkundleni ezinkulu, ezinkundleni zikahulumente, asuke ezigabeni, pho umsebenzi wokuyini? Sokutshengisela ukuthi iZANU PF yayivele izinduna zona yona izisebenzisa ezelizwe ukuthi zibe ngezayo, zisebenzisa ukusihlukuluza. Ngoba kube khona ezinye induna kade zitshela abantu ukuthi nxa ungezanu ungazoyezanu usuke esigabeni, yikho kade bevele befuna ukuthi babasebenzise khona. Pho umfo kaNdiweni ubonakale esengumhlamuki engaselawo lawo magama esebafulathile. Kubuhlungu kathesi ngiyakwazi ukuthi kusuka kuye bangena kumaduna owemfelabuso, ngoba bekwazi ukuthi abantu abana sebefaka udletshana ebantwini bakamthwakazi ukuthi bakwazi ukuthi silobuhlungu, silobunzima esifakwe nguhulumende wezano komthwakazi. Akula nto ehambayo, akula impucuko, zonke iinto zakomthwakazi zithwala bezithwala bezihamba nazo eSolsbury. Yikho nxa induna zethu sezihlakanipha sezilamacala sezigwetshwa kanje. Pho esigabeni abantu bengaphinda balalela izinduna na? Ngoba kuzayizwa intando yabo bethemba ukuthi iinduna ziyabotshwa.
Abantu bakamthwakazi ngabe balalele balandela amazwi atshiwo abatshelwa nkomo ukuthi manje lokhu kuzaqalela khonale eMpumalanga, kodwa masingakungeni. Ngabe bayalandela lawo mazwi yonke into bezohamba kahle, bachiyane le nto zesitshabini, ngoba laba abantu vele bajonge ukuthi basibulale. Manje lowo bafuna ukwenza ukuphinda futhi into yabo abake bayenza abo 1983-82 yombhuqazwe. Manje kathesi abantu bakithi abafundi balani? Ngabe bayabayekela laba bantu bayenze into yabo yakhona lesishoneni, bachane labo? Ngoba lokhu okufuna ukwenzakala lapha kungani kudonsela futhi kuyena leyana indaba yombhuqazo ezulu lesikhukhule egugurawo? Ngabe nje bayayekela bachane labo lafuna abantu bazenzele balwe impi yabo wodwa? Singayingeni, siyekele ibe ngeyabo kuphela, thina sime sibakhangele ukuthi kade vele bahloseni. Ngoba bayenza nje bafuna ukuthi siyingene siyijoyine ukwenzela ukuthi basibulale kahle. Bafuna ukusiphinda ngendaba ye-looting, abantu ababebhoboza izitolo bebezobulala izitolo zethu lapha kubulawayo, kodwa thina abantu bakhona bengaziwa endaweni, yinto abafuna ukuyiphinda futhi beyiyenza.
Lina bantu bezanu kathi liyaliyani ukuthi abantu be-MDC wademonstrate kathi bazodubula imbhobho yini kumbe bayademonstrata ngezikhalazo zabo? Tshiyanani labo bademonstrate, kathi libahluphelani? Yenzelani ulunya olwenyoka eluma inkomo engasozidle? Yekelani abantu bademonstrate labo.
Linjani basakazi ku-Studio 7? Siyalibonga ngomsebenzi nomkhulu wokusazisa ngokwenzakalayo eZimbabwe noluqotho kakhulu ngendlela phezulu. Sibili silobuhlungu okwenzayo ezweni, siyahlukuluzeka ngento eyenziwa ngulo hulumente okhona ongahloniphi ilunga laloluntu, esebenzisa amasosha ebantwini ukutshaya abantu abangomama. Apha bathi khona ye-Women's Day, urecognize Women's Day, urecognize usuku lwabomama ngaphi, abantwana bamapholisa ekhaba omama, into eyangisayo phambi komhlaba. Shuwashuwa sibili ubelieve ugawulele umuntu omdala besadalala ethi khona ye uhulumende lo nguhulumende, uhulumende nguhulumende, lizama ukuvela amabhongo amabhizinisi wona kwemali lakuntshontshayo lokho likwelivikele kwamahulumende. Ziyatshintsha izinto madoda, yalitshele lizagijima. Ongunike Mangwana kwakungaphi ngesikhathi sebe, ongu-Energy Mthodi khonokho, ungu-spokesman khonokho kwakungaphi? Ungaphi nalojonathan Moyo labantu leli? Ungaphi ukasikwere kathesi? Liyakubona-ke, lizabona iqinisele kupheleyo, kuzajika lapha elizweni, lizakubona linabadalali, lizakubona. And kuyafuzwa kuthunje ezweni ezihlobo kuze libona ukuthi liqinise ukuthi abantu bayathunjwa. I-army lepolisi ikhona ukuthi abantu bethunjwa. Indaba ezihloko yahamba labo bantu, waye bengabadingi labo bantu, which means they know we are doing this. Liza kubona osadamu baya ngaphi, ogadafi baya ngaphi, obin ladin baya ngaphi, o-Idi Amin baya ngaphi.
abantu bayavutshwa abanye bayabhaxavulwa. Mina ngikwazi ukuthi kufuna zalo kufuna ukuthi kwenzakalani lapha elizweni. Bakithi kambe senzeni ngapha siyalamba. Akula lanto ehamba imali akula amagesi akula. Kumanje sijayelwane abantu bayabutsha babutshelwana abantu kungathiwa yilizwe elikhululekileyo lenelo ukulikhuluma lo moya lapha egwanda la.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo abalandeli beqembu lewange bathe ngiyaphinda njalo umdlalo wenguqu yesigaba se-Premier League obuphakathi kweqembu lewangele le-Dynamos umiswe okwemizuzu edlula amachumi amabili kulandela ukweqa uthango okwenziwe ngumsekeli weqembu le-Dynamos wachela igedi lewange ngamanzi acatshangelwa ukuthi ngumchamo kwase kuqhamuka udlakela. Okuningi ukuze sizokwenzakeleyo sixoxe lo mlandeli wenguqu uJafet Kapalamoto Njovu.
Ibhola belihamba kuhle sibili sangane kanye yiyo kade idlala kuhle sibili kanye tiza kuwina sibili. Usapoti omunye weDynamo ongene egrawundini laphana ekhanya esela igemo egedini esipangane. Then kwasekuqaliswa kuba le-violence khona ngaphambi.
Manje nalowo obechela kona okade ukuchela ubotshiwe yini?
Kukhanya njengathi ubalekile waphuma ngaphandle. Mina ama-supporters amanye abasipangane yiwabo abamgwetshileyo wabuya laphakathi. Mina wahamba ngabe setting lapho kuthekathi kuhlezi khona ama-supporters e-Dynamo ukwasekuqalisa i-violence ama-supporters e-Dynamo ejike amambondela e-setting ama-supporters esipangane kodwa kade kule ngozi sibili ebantwaneni abancane.
Lo-ke ngumlandeli wenguqu uJafet Kapalamoto Njovu ebesixoxa laye ecingweni esewange.
Yamazi lochi ku atide wathanda ukuthi ebino
Volotambo ingoma yamaqhabane besigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.